sewule nyanga phose eziyisithupha selokhu uhulumende wafaka iziqondiso zokuvikela abantu kumkhuhlane we-COVID-19 ngokuthi bahlale ezindlini. Uhlelo lolu lwenza abaningi bengenelisi ukuziphilisa. Uhulumende usevumela abanye abantu ukuthi basebenze loba nje konke lokhu kumele kwenziwe ngonanzelelo. Abantu abaningi bathi kunzima ukuzilandela iziqondiso lezi ngenxa yokuthi babhekane lobunzima bokudinga imali lokudla. Umnumzana Ndaniso Mpande ngomunye wababhekane lohlupho lokudinga ukudla ngapha ezama ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Into efuqa abantu ukuthi kungkhona beyenze kanjalo yendlala nakuhlaleke ezindlini lapha abantu balambile njalo abantu abaningi abantu abasebenzayo. Thanda ukuthi ngabe uhulumende nxa isaqinisa lento ye-lockdown ngabe uyazamela abantu ukuthi bathola something.
Umpande uthi ilizwe lonke nje jikelele kalisazilandeli iziqondiso zohlelo lwe-lockdown.
Ilizwe lonke nje sokufana hamba nishola kuma-highway uzabona abantu bayahamba kuyachovwa kwenziwa lokhu lalokhuyana amapholisa adizwa amashopu wonke nje avulile akusela nje into okuthiwa yi-lockdown.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Mary Mayimbo owenhlanganiso eyeZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations.
Abantu bathesi bahlezi ezindlini njalo abantu balambile belambile kunjalo imisika yonke siyakhitshwa lalaba kade bethengisela bebethengisa okusemthethweni bahlezi ezindlini le mali lezo kade belazo akusela. So njengezithiye inkonkeli zethu zahlala phansi zase zibonisana zase ziphuma lombono ukuthi ngona abantu laba bathengele ini ama-sanitizers amamaski lamaglasi ukuthi bathole ukuthi ukuziphilisa ngoba hayi akusamanga kuhle ezindlini lapha. Abantu balambile impilo sinzima sibili ubudlwangudlwangu sobukhona ubusela konke sokukhona ngenxa yokuthi abantu sebehlezi phansi akusela lutho abaluyenzayo.
Oke waba ngumphathintambo wezempilakahle ngesikhathi sikahulumende womanyano udokotela Henry Mazorela uthi kunzima ukuba abantu bazilandele lezi ziqondiso elizweni ngenxa yesimo esibi somnotho.
Doesn't matter how many policemen and soldiers they put into the roads for roadblocks and for enforcing a lockdown.
Akula ndaba ukuthi kungangeniswa amapholisa amangaki kumbe amasoja lapha emgwaqweni lakuma-roadblocks ngenjongo yokulondoloza isiqondiso se-lockdown. I-lockdown kayisoze isebenze izinto zinje. Ngohlangothi lwezempilakahle alusebenzi lokunye. Kungakho sikhuthaza uhulumende ukuba akulungise khonoko ngesiphangiphangi.
To deal with this matter urgently.
Uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Ngimele studio 7 ngiseHarare ngingumelizigama.